abasekeli bakaZuma bavuka uBhova bavala umgwaqo omkhulu oxhumanisa isabelo saKwaZulu Natal lezinye izabelo N3 izolo ebusuku. Bachisa izimota besithi bafuna umnumzana Zuma akhululwe ejele. UZuma yena owake waba ngumongameli weSouth Africa uqale ukupika kuliviki ngemva kokufunyanwa elecala lokuyisa inkantolo. Abatshengiselayo laba bachisa amaroli athwala impahla lenqwaba yezimota abazivimbe kulumgwaqo besithi udlakela lolu luzoqhubeka nxa uZuma engakhululwanga. Le yinto esolwe kakhulu uRamaphosa kumbiko awethule namhlanje. Uthe lanxa abantu belelungelo lokutshengisela udlame olunje oludiliza umnotho alusoze luvunyelwe. Nangu omunye umsekeli kaZuma.
Kuphazamisa impilo zethu ziku risk ngale ndlela ongakazuzuyibone. Siyacela uhulumeni wethu ngenelele kulesimo. Siyacela bakhulule umsholozi, akaphume umsholozi ahambe aye ekhaya, mhlambe nathi sizokwazi ukuthi sikhululeke.
Sokulokwesabela ukuthi udlakela lolu lungafika laseJohannesburg ngemva kwembiko yokuthi abasekeli bakaZuma baqoqa umhlangano eGippstown kusasa. Umgcini uhlalo wenhlanganiso yeZimbabwe Community in South Africa, uMnumzana Ngqakutho Mabhena, uthi bakhathazekile.
Siyakhumbula futhi ukuthi kwathi kulensolo yokuthi kungani kusebenza abantu bokuza eSouth Africa ikakhulu ekutshayeleni amaroli, kwatshiswa ke amaroli futhi khathesi sekutshiswa ama-truck. Yinto esisolayo ngoba lokhu kuhlukumeza abasebenzi.
Ukutshengisela lokhu kubikwa sekuqhamuke njalo endaweni ezijiyeneyo zedolobho le-East Coast lapho uMnumzana Zuma adonsa khona umnyaka olenyanga ezintathu ejele. Amapholisa athi asebophe abantu abaningi phezu kodlakela lolu oselubangele ukutshabalala kwempahla ezibiza izigidi zamarandi. Melesiro 7, Johannesburg, South Africa, ngingu Thuso Khumalo.